Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
La emoyeni ngolesi hlanu mhlaka 17 kulwezi 2017 mhlaka 18 ngosithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje amasocha abekwa abedinga indodana kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko usiqoqoqela onobhala ajikelele womanyano we People's Rainbow Coalition umnumzana Gordon Moyo uthi ibutho leZimbabwe akumelanga likhethele uZulu umongameli welizwe izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe lazo ziyatshengisela usekelo lwebutho ngokungena ezitaladeni zamazwe ezihlala kuwo lezi ngezinye zenhloko zendaba esilazo kuhlelo lwethu amasocha abikwa abethungatha indodana kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko usiqoqoqela akukaziwa ukuba bamtholile na kumbe hatshi uyise umnumzana Phelekezela Mphoko usuke elizweni ngeviki edluleyo esiya kwele Japan ngokuphathelane lomsebenzi njalo ulokhu engakaphenduki akwaziwa ukuthi umnumzana Mphoko obesazakala njengokuthi ukucelelezana PF elisekela unkosikazi Grace Mgabele G40 uzabotshwana ngamasotsha engaphenduka elizweni njengalokho okwenziwe ezinye iziphathamandla zebandla lezanu PF ebesebenzelana lonkosikazi Mgabe owalwa impi yenkululeko njalo isiphathamandla sebandla lezanu PF kobulawayo umnumzana George Mlala ngomunye obikwa ebotshiwe ngamasotsha akwaziwa ukuthi wetheswa wacala bani ukunjalo nje abanye abantu bezabelo zeMathebeleland bathi usikhwica mfundo umnumzana Jonathan Moyo ube njengempehlane engene phakathi kwebandla lezanu PF yalichiya selixokozela uAnastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo
akukacaci ukuthi umoyo lezinye iziphathamandla zebandla lezanu PF bangapi lanxa abanye abafana lomphathi ntambo wezemali umnumzana Ignatius Chombo babotshiwe ngamasotsha kule mibiko ethi umoyo umnumzana Xavier Kasukwere umphathi ntambo wezabelo bacatshe endlini kamongameli Mugabe Umnumzana Nkululeko Chuma osuka eFelabusi uthi umoyo liqhawe elingabuzwayo ngoba sekusobala ukudilika kwebandla bayambonga ngomsebenzi awenzileyo
Siyamhlonipha kakhulu ngoba kubitshengisa ukuthi kungayisiwe owenze lento evele ekhulumile ukuthi lento ufuna ukuyidilize ngaphakathi bese singasoze sifike lesi sigabe sikiso nguye owenze umama first lady wazobanje esenza ngabomo ukwenzela ukuthi abantu baze kufike esigabeni sokuthi abantu babe baze bavusa umvukela besithi ngeza ke sivume ukuthi umgabe esebusile wasihlukuluza kangaka kubuye kungena inkosikazi wakhe uGrace kuqeda lapho kungena umntana kuBona kuqeda lapho kungena uChatunga so siyambonga kakhulu Jonathan ngomsebenzi owenzileyo
Evumelana lochuma osakhulayo umnumzana Gift Norris uthi kuzathatha isikhathi ukunanzelela okwenziwe ngumoyo ethi ngempela uliqhawe ngoba kusasa abantu baza kubona ukuba udilizile umbuso webandla elibusayo.
Nginanzelela something eyakhulunywa nguJonathan Moyo esithi iZANU PF uzayidiliza within from inside. So ngiyananzelela ukuthi yona le iplan yakhe ngezindlela singathi singamcelebrate njengehero
olwela amalungelo oluntu umnumzana Thomas Sithole ekhuluma esePlumtree uthe ngempela usikhwica mfundo umoyo usebenzile ebandleni elibusayo esigabeni sakhe kuze kufike kusimo esikiso njengelizwe
lami ngimbona eliqhawe kakhulu uJonathan uma sikhangela umsebenzi wakhe umuhle kangaka kwenze kakhulu eCholocho lapho suka khona ongu-MP Khulu kanti ke njalo futhi nasebenzeni lakhe eZANU PF uma sikhangela lokho wakwenza kuze kufike isigaba sanamhlanje
Mnumzana Peter Mdlalose uthe uhlupho osolukhona kusenzo sebutho abahambelani laso ngoba sekunenketha bechabi esiphume sobala kuZulu ekuqhutshweni kohlelo lamasotsha.
Inketha bechabi ikhona kakhulu ikakhulu ebantwini besindebeleni. Abantu besindebeleni basenkingeni enkulu ngoba ungakhangela nqakhathi esisisizwa ngathi umpoko bonke sebebotshiwe ngubusebalekile oJonathan bafakwe house arrest babaleka kubotshwa kakhulu abantu bangaphe emathebelelento.
Kuminyaka edlule umnumzana Moyo wathi ukudiliza umbuso wocuku okubandla elibusayo kumele umuntu abe yimpehla awuwohloze engaphakathi. Abasekelwa libutho bambona esefeze injongo yakhe yokudiliza ibandla elibusayo. Iningi lithi ibutho libophelani abantu njalo bathunywa ngubani ngoba bekungela muntu obevukele uhulumende. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ezinye iziphathamandla sebandla le-MDCT sezisole ukutshengisela kwalamuhla ngoba leli bandla lisithi aliphiwanga ithuba lokwethula amazwi alo njengokuzenziwa iziphathamandla zebandla leZANU-PF. Ukusenjalo izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zithi zizatshengisela ngendlela ezitshiyene emazweni ezikuwo ngendlela yokuxhasana labaselizweni abakhangelelwe ukufola lamhla eHarare bekhalaza ukuthi uMongameli Mugabe achiye umbuso. Izizalwane zeZimbabwe lezi zikhangelelwe ukufola emadolobheni achiyeneyo asemazweni agoqela eleSouth Africa, London kanye leUnited States. Sixoxele nkosikazi Tsitsi Chirisere omunye wabaqoqela lokhu kutshengisela edolobheni leNew York kwele Melika.
Ekhuluma lentatheli izindaba izolo ntambama unobhala jikelele womanyano we-PRC umnumzana Gordon Moyo uthe ibutho leZimbabwe seliyidlalile indima yalo ngakho sokumele linikeze uZulu weZimbabwe ithuba lokuthi azikhethele umongameli welizwe. Umoyo uthi lokhu kumele kwenziwe kumanyano wenhlanganiso ezijiyeneyo.
Iami amasotha abafana abagqokeleze ezigreen sinakana ukuthi nxa bethe basukuma bengasukumi basekele ibandla lezombusazwe kumele basukume besekele abantu beZimbabwe bonke jikelele. Kungabi ngokuthi bafuna ukulungisisa into yeZANU, kungabi ukuthi bafuna ukufaka umongameli weZANU, kabasukume bathi bona hayi sokwanele kade besenza kubi sebefuna ukuthi eZimbabwe kube lokhetho olukhululekileyo abantu beZimbabwe bazikhethele upresident abamfunayo kube lohulumende ofunwa ngabantu beZimbabwe emasotsha engangenelana. Lokho kungaba into enhle kakhulu ikakhulu lokho abakwenzile amalanga amathathu adlulileyo sibe sibabona emgwaqweni kade behlonipha kade bengakhathazi muntu sifisa ukuthi ngabe benza njalo izikhathi zonke bavumele abantu beZimbabwe bazikhethele uhulumende abamfunayo.
Evumelana lo Moyo umsekeli kamongameli webandla le-PDP umnumzana Sikhumbuzo Ndlela uthe okuqakathekileyo ukuthi kuhlonitshwe isisekelo sombuso njalo uZulu avunyelwe ukuthi azikhethele umongameli.
Thina njengabantu baseZimbabwe sazi ukuthi sikhokhelwa ngokulandela iconstitution noma nje sazi ukuthi iZANU-PF government ibihlanhlatha kodwa sinakujabulela ukuthi amasosha sethethe intambo o adunga amanzi esikubongayo kuphela ukuthi at last laba kade besiphikisa becasha ngamasosha besebenzisa imibhobho bese sebenzisa udlame besebenzisa violence finally nabo labo abakade besetshenziswa njengodlawo lokuphendula amalahla ashisayo sebekubonile ukuthi akuzukusisa ndawo kodwa ke we sisamemeza njalo ukuthi akunga abangazithathela umbuso ezandleni. Lokho sebekwenzile kuyabongeka abameceleni kungene i all party stakeholders and who elect or who fago interim structure in place as a kokelela kuma election as long as they follow the constitution eyapasa ku Copac evumela amandla ukuthi ehle ayema 7 ayema provinces hayi ukuthi amandla hlale so ehala eHarare ngoba ayisikho kufunwa abantu kufunwa abantu ku constitution eyadlula through the Copac processes so the constitution gayihlonishwe akube ne interim isebenze ngemithetho eyongamele ezokhetho kubizo ukhetho abantu bakhetha inkokhela abazifunayo.
Unkosikazi othiliya Sibanda olilunga labatsha kubandla le-PDP uthi isifiso sakhe ukuthi ontanga ikakhulu omama bafuna ukhetho oluhloniphekayo oluzaletha intuthuko elizweni.
Okwenzakalayo kuleli ilizwe katheso kwenziwa ngabebutho ngingani phose kangujabuleli ngoba kungani kukhangele umuntu oyedwa abakhuluma ngaye so okwakathesinse sengumuntu osesimeni sokukhangela ngoba thina njengabomama sikhangele into ezasikhulula thina njengamaZimbabweans into ezaletha ukuthula ezaletha inguquko yoqotho ezaletha ukhetho olubalulekileyo olulesisindo njalo lulenhlonipho kuZulu weZimbabwe.
Ukuhluthunwa kombuso okwenziwe libutho emalangeni amathathu adluleyo kudale imibuzo eminingi kuZulu ikakhulu ukuthi kambe ukhetho lomnyaka ozayo luza kuba khona na lokuthi amabandla aphikisayo azakwenza njani nxa ibutho lingazikhethela umongameli. Iqula lesadek lithe lizakwenza umhlangano wesiphangiphangu okuhlolisisa ukuthi kungenziwani ngomumo welizwe leZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingobathabile Masuku.
Lolo balaleli bekuludaba lapho unobhala jikelele wamanyana wamabandla aphikisayo wePeople's Rainbow Coalition uDr. Gordon Moyo obesithi ibutho leZimbabwe akumelanga likhethele uZulu weZimbabwe umongameli. Okwamanje sasilethulela ke udaba lapho izizalwane zeZimbabwe ezokwamanye amazwe ezitshengisela zixhasana lo mbuthano walamhla.
So thina njengabantu baseNew York labantu abase-DC lazo yonke indawo nje jikelele e-America sifuna ukuba senze into efanayo sime laba bantu sime laba bantu abasekhaya sibatshengisela lathi ukuthi lathi siyavumelana layo le nto abayenzayo eyokuthi bathi umgabe ayehle esihlalweni. Yikho-ke thina singabantu be-New York siyahlangana ngo-2 o'clock eZimbabwe House. So siyabe sihlangana ngo-2 o'clock abantu babuya lemuli zabo labantu ababo yonke umuntu uyabe khona khonapho sifuna ukugiya sibonga sihlabela njalo sibizana ukuthi ye siyavumalana ukuthi umgabe ahambe. So siyabe sithwele amaphepha azabe ebhaliwe sifuna wonke umuntu elizweni le-America bebone ukuthi thina siyabe siqoqene ukuthi sibone ilizwe elitsha eleZimbabwe elizavela kathesi.
Njengomunye wabaqoqa lolu hlelo abantu libone ngani bazabuya ngobuningi babo yini sibathembisile ukuthi bazabe bekhona.
Hayi iqiniso lihle sibili kulabantu asebeqoqene sile expectation of about 100 or 200 people kusasa ukuthi babuye bengayeli kuyenzakala ukuthi bebuye. Hayi siyazwisisa but sile expectation yokuthi abantu bebuye abantu sebevumile abantu bonke bayakuthakazelela akufanani lokuyahlabela sihlabelele ukuthi umgabe adlule nje abuyela ebuyela ama-UN meetings akhe thina this time around sihlabelela sokuyinto ehlangeneyo elizweni leZimbabwe jikelele lalapha. So yikho-ke kulabantu abaningi ababuyayo siyazi ukuthi kulabantu abaningi ababuyayo so
ye ngombono wakho labanye oxoxisana labo libona kusiba ngcono yini elizweni okungabona iningi libuyela ekhaya?
Abantu bekhaya lezikhalazo eziningi kakhulu abantu bayakhala ngomkhokheli osehlela isikhathi eside kakhulu engafuni ukunikeza ini engafuni ukunikeza isikhundla kwabanye. So kokuqala ukuthi umuntu lo aphume esikhundleni maye ephume esikhundleni abantu bazathaba abajabule kakhulu ngoba yikho kokuqala ukuthi into zitshintshe nxa sokulomunye umuntu osesikhundleni. Njalo sisizabona ukuthi yena njengoba kunguye obengumuntu omkhokheli okhokhelayo bekhokhela ilizwe ngendlela yakhe ikho-ke sibona ngathi omunye lo ozabuya uzabe kukhona maybe okunye aza kungenisa layo atshintshe ezinye izinto kuyenza ukuthi abantu bebona impilo yenza. So that's our expectation.
Lo nkosikazi Tsitsi Chirisere omunye wabaqoqa ukutshengisela eledolobheni le-New York khonapha eMelika olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngesithi asidibaneni njalo ngehola lika 2 p.m.